Ngesikhathi lapho abantu beZimbabwe jikelele bebhekane lenhlupho zokukhuphuka kwentengo zempahla lokudla ezitolo, iCouncil yakoBulawayo ibikwa yenze umhlangano wokukhuphula imbadalo yamanzi ingakhulumisananga lezakhamizi. UZulu wakoBulawayo uveze ukuthukuthela ngalokhu engelawo amahle. Unobhala weBulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Thembelani Dube, uthi kuqakathekile ukuthi abeCouncil baxoxisane lezakhamuzi andubana baphume lezinqumo ezephula amalungelo abantu.
Thina njengenhlanganiso yakoBulawayo ekhangela izakhamizi sizwa silokungahlaliseki kakhulu nxa sicabanga ngodaba lokuthi i-City Council ifuna ukukhweza ama-rates. Ekuqaliseni ibifake ku-100%, kodwa itshela abantu yathi 56%, kanti sebesithi beku-42%. Lathi siyakubona ukuthi izinto ziyakhwela, but okuqakathekileyo ukuthi u-City Council axoxisane lezakhamizi bazwanane. Kodwa kuphume ku-social media kathesi ama-minutes kade khanya ikhulunywa i-City Council besemhlanganweni khona lo council abehlangene lama-directors e-finance ukuthi bathi bona base ku-consult izakhamizi, akuseke kuba ukuxoxisana nezakhamizi. Sebefuna ukuthi uhulumende abanike amandla okukhweza bengazange baxoxisane nezakhamizi.
UDube uqhubeke ethi lokhu yikwephula ilungelo labantu.
Lokho ke thina njengenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association sibona ngathi yikwephula ilungelo labantu. Ngoba nxa ukhangela imithetho kukhona lapho ukuthi khona izakhamizi kumele zixoxisane leCouncil before kungakabi lokukhwezwa kwama-rates. So nxa iCouncil sizathatha isinqumo esinjalo sokuthi sifuna ukukhweza ama-rates ingazange consult izakhamizi, khonokho asoke sikuvume njengenhlanganiso yezakhamizi ngoba kuyabe sekuyikwephula ilungelo labantu. Kumele kube lokuxoxisana, izakhamizi yizwe ezibhadala leyo nhlawulo yabe ifuneka. Ngalokho-ke kumele baphatheke kulokhu ababe befuna ukuku.
Abenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, INACORA, bathi iCouncil kayiqale ihluzisise ezinye indleko zayo ezingelamsebenzi ingakakhuphuli imithelo ngoba abantu bevele bethwele nzima lapha abakhona. Lokhu kuchasiswa ngomnumzana Effort Ncube, umcebisi we-NACORA.
Thina njengenhlanganiso kasivumelani nalokho kufuna ukwenziwa i-City Council ukuthi ikhweze izimbadalo ezibhadalewa ama-rents amanzi lakho konke kwe-council. Sithi thina kayiqume lokho okungani la msebenzi okungasincediwa, hhayi ukuthi phakathi kobunzima obungaka baphenduke beze bantu bazofuna imali. Abantu abasebenzi, abantu baphakathi kosisi, izinto zonke ziyadula. Kambe i-council nxa ingabuye ibuye futhi izothwalisa nzima abantu bethwele nzima kangaka, sonto enhle abaphungule izinto ezingenamsebenzi basebenzisa imali yona leyelutshwane kulokho okuqakathekileyo.
UMnumzana Japhet Ndlovu, ongumhlali wakoBulawayo, uthi abali ukuthi ikhwezwe imithelo, kodwa ngabe phela ikhwezwe ngesilinganiso esinganeno, hathi lesi esamachumi edlula amane ekhulwini.
Amanzi la bafuna ukuwakhweza bathi thina imali siyayithatha nga. Into vele zinzima, yonke into ikhwelile, amanzi bakhweza. Asiyali ukuthi bakhweza, abakhweze nge-5% kube nge-10%, ayikhona 42%. Sebesibulala labo futhi njenge-government nale ekhona engasisweliyo. Esikhwezela izinto ngapha, ikhweza ama-rates, yesikhipha ama-rates. Atesi la manzi selizithi liyasikhwezela, likhweza ngaliphi lina? Kweza wona wathi grounds. Anti government yena ithi yalinika imali ya forex yokuthenga umuthi wamanzi. Esilikukhwezela lapha yikuphi?
Izakhamuzi zithi lapha iCouncil ichaya inja ifihle umphini ngoba ayifuni ukuthi izakhamizi ziphatheke kulolu hlelo njalo isisenza izinqumo iyodwa. Ukukhutshulwa kwalimbadalo kutsho ukuthi izikhwama zikaZulu zizaphanga ziphele kodwa kungakhanyi okuguqukayo. UMasipala wakoBulawayo wethule umbiko ovele kumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezemali, uMnumzana Silas Chigora, ethi isinqumo sokukhweza imithelo sibangelwa yikuqonga kwentengo yempahla egoqela amafutha ezimota kanye lemithi yokuhlambulula amanzi esithengwa ngedola leMelika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.